Ibandla le-CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele-Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo, leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafunda sokuphathisa abafuna ukusuka kwele-Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besithi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo nxa bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Ngilusizi kakhulu ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezikuleliyana lizwe elibhekane lenkalakatha yempi engaka. Ngibona ngani uhulumende weZimbabwe uyekethisa kakhulu indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane zibhale ama-imeyili kumbe zifonele e-embasi ye-Berlin. Ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokhu kube sokusenzakalani.
Usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba uMpande emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane, hatshi lokho akutshoyo ukuthi ziye kwamanye amazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo.
Indlela mina bembona ingcono ukuthi yona leyo embassy eBerlin kayizibone iphakathi kweUkraine iqoqe abantu beZimbabwe. Akube le ndawo lapho okuvunyelwana khona ukuthi kuhlanganwa khona kumbe zona lezo zizalwane zakithi ziya khona ziyebuthana khona beyithathelwa khona. Kungabi yinto ethatha isikhathi eside edinga ukuthi kuze kuqalwe kuthweni kumbe kuthweni. Akuhle vele kuthathwe njengokuthi yinto ephuthumayo abantu labana bezuswa kulelena liso.
Unkosikazi Sazini Sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu.
Umumo osukhona phakathi kwamazwe la eRussia le-Ukraine uyethusa kakhulukazi. Abahlali balapha eZimbabwe abakhona ngale e-Ukraine basengozini kakhulu. Ngakho besicela i-government ukuthi ayingenele ibenzele ama-emergency visas ukuze baphephe kule impi.
Uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ukuthi ziye kumazwe aseduze le-Ukraine agoqela ele-Poland lapho abazaphathiswa khona. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare. Ngingumevisi Gama.